siyabonga jonga lo Chris le tshona njani Zimbabwe omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 ngonhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
The renewal football team laba babethe utsangirai he appear ku disciplinary hearing yabo. Kodwa nasakhweza udaba sathi hayi abalalungile lokuthi bengabiza umkhokheli wethu ngoba bona abasiyo ngxenye yeMDC sebabumba elathi bandla.
Ixuku le-MDC elizibiza ngokuthi i-renewal team lithi umnumzana Morgan Tsvangirai usexotshiwe ebandleni lanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngolwesihlanu ukuthi leli xuku lingathathi manyathelo kulolu daba lungapheli ukuhluzwa edale.
Bethesicala bekuthi xa bona bayenze umhlangano i-public meeting bengazisanga ama-regulating authority ukuhambelana lelo mthetho othiwa wona i-public order and security act. So bebotshwa zakhele beqeda imigubelo lesonto lokho bevalele emapholiseni e-Victoria Falls.
Amalunga enhlanganiso yebulawayo agenda amane abotshwe ngomgqibelo e-Victoria Falls avalelwa impelaviki yonke akhululwe namhla ngumthethwandaba kamantshi e-Victoria Falls ngemva kokuhlawula imali ye-bail.
Udaba lomdlali u-Oscar Pistorius ogijima ngenyawo zokuzivazela luqhubeke namhlanje emthethwandaba we-Pretoria ngemva kokuhlaba ikhefu okwenyanga yonke ukuze odokotela bahluzisise isimo sengqondo zakhe aze adubule intombi yakhe u-River Steenkamp nyaka enye.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ixuku lecelele MDCT elizibiza ngokuthi i-renewal team lithi umnumzana Morgan Tsvangirai usexotshiwe ebandleni lanxa umthethwandaba we-High Court unqume ngolwesihlanu ukuthi leli xuku lingathathi manyathelo kulolu daba lungakapheli ukuhluzwa emthethwandaba. Umahluli umnumzana Happiness Joe umise leli bandla ngolwesihlanu ngasikhathi sinye iqula lamagqwetha elakhethwa ukuthoniswa umnumzana Tsvangirai lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo lithonisa lelo cala. Kodwa okhokhela amagqwetha e-renewal team umnumzana Love Momaduku uthi isinqumo sika umnumzana Joe kasila sisindo ngoba amaphepha akhona kawaqondiswanga ebantwini abayibo abamele bawatholwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Joe Gabuza utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Bhiti bengaqhubeka ngenyathelo labo babe besephula umthetho ngokweyisa umthethwandaba.
Angithi amadoda labe the renewal football team laba babethe utsangirai umnumzana Tsvangirai appear ku disciplinary hearing yabo ngezizathu bona abazifakayo. Kodwa nasakhweza udaba sathi hayi abalalungile lokuthi bengabiza umkhokheli wethu ngoba bona abasiyo ngxenye ye-MDC sebabumba elabi bandla sebazikhiphe ephathini abangeke balithi umkhokheli wethu phambi kwabo ukuthi bemfaka ama-disciplinary hearing. Yebo kambe sathi silukhweza udaba lolu i-High Court yavumelana lathi yathi hayi akufanelanga ukuba uTsvangirai ehambe ku-disciplinary hearing ngoba abasibo bantu be-MDC labo sebele bandla labo ele-football team renewal lesi.
Manje kutsho ukuthini nxa sesikhangele ukubana kulezinye njalo indaba ebelikhangelele ukubana lazo zikhwezwe ikakhulu ezokuthathelana impahla ezinjengezimoda?
Ukuthi lokhu phela angithi umthethwandaba usibatshelile ukuthi hayi okungumhlangano kwaba bakwenze eMandela akukho emthetheni and wawungasuki umhlangano we-MDC babesenza umhlangano wabo webandla labo okuzikhipha ebandleni ele-MDCT elekababutswangirayo abalalungelo lokuthi bengathatha mpahla bani. Yebo kambe umthethwandaba kajokonoku but kutsho ukuthi nge-judgment enzwe ngesukwana lezi sanda kwedlula kutsho ukuthi konke lokhu sokusobala ukuthi hhayi amadoda la abasozi bephumelele ngitsho la kancane ngoba abaso part of MDC eyede kababutswangirayo abahambe phambili benze into zabo bebodwa bengaphokusuhlupha naselani labo.
Lo mnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ukufuthelana phakathi kukanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Nelson Jamisa lenhlanganiso yaleli bandla ezibiza ngokuthi MDCT Veterans Activist Association kuqhubekele phambili namhla inhlanganiso le isithi iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvimba ukukhethwa kukaJamisa ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla kuCongress eza kwenziwa ngomfumfu. Okungezwani lokho kuqhamuke ngomgqibelo ngemva kokuba uJamisa etshele umhlangano we-MDCT Provincial Assembly kobulawayo ukuthi kayinanzi linhlanganiso ngoba ingekho emthethweni. Lokho kucunule kakhulu amalunga alinhlanganiso wona abize umhlangano izolo kobulawayo avumelana ukuthi esikhundleni sokudinga unobhala jikelele azasekela isikhulumeli sebandla okwamanje umnumzana Douglas Monzora lanxa engakatsho ukuthi uyasifuna lesi sikhundla. UJamisa laye kakatsho. Sixhume isiphathamandla se-MDCT Veterans Activist Association umnumzana Khumbulani Sibanda yena othi ngokuqalana labo uJamisa seqale impi angasoze ayikwanise.
Yebo izolo sihlangane njengama-veteran emuva kwenze isiyenze senzo enze noJamisa ema-ofisini ebulawayo. Sakubona ukuthi kumele sifanele sihlangene usidisturbile kakhulu lo mfana nezenzo ayizenze izolo ngoba thina njengama-veterans konapha sibhizi siyamobilize ama-dollar for each other to build houses siyakhe izindlu siyakhele lapha izindlu lapho wadilizwa khona yena uyabuya azisihlokoze konokuba kwenzela usihlokozile kuganga ukwenzela
Lithi lina lizasekela uMonzora kusikhundla sokudinga ukuba ngu-Secretary General webandla alisoze lisekele uJamisa. Ababili laba sebekuvezile yini ukuthi bafuna lesi sikhundla?
Amabhiza kudala ayagijima phansi lapha labo sesikuzule sekule speculation ukuthi abanye abantu bafuna ukuthi kuthathwe lesi sikhundla yena abakakuvezi kangako kodwa njenge-politics abantu bayaqala ukugijima amabhiza ayaqala ukugijima kusemasinyana. So thina njengama-veteran sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi sithathe umuntu ungani ulobuntu ungani uyarespekta abantu nxa singangiqoqoza ehofisini yakhe uzozilalela asiyafuna umuntu ungawusenza uba ngibhosi nsuku zonke.
Lilabo yini abantu lilawo amanani inani labantu elikhulu elingenza lenelise ukuvimba ukukhethwa kukaJamisa?
Yebo baba sinalo sineqiniso lethu sinabo kwa-30 silama-province akhona angu-7 abayiwo kulabo kulama-structures awethu kakhulu awama-veterani elizwe lonke njalo ama-veterani lapho kuyenza sivumelane sizasevumelana futhi nxa sikube sizizwa lokhetho ukuthi sizohambisa kanjani njengama-veterani futhi sizisinqobe le mpi iqeshwe uJamisa.
Umnumzana Khumbulani Sibanda isiphathamandla se-MDCT Veterans Activist Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ekhuluma le-Studio 7 uJamisa ugcizelele amazwi akhe esithi kayinanzi linhlanganiso. Uthe njalo kuyamangalisa ukuthi inhlanganiso le ikuthatha ngapho ukuthi ufuna ukuba ngunobhala jikelele webandla yena engakakutsho lokho. UMonzora yena uthe kasoze ancintise kusikhundla esiyabe sifunwa ngumnumzana Jamisa. Amalunga enhlanganiso yabulawayo agenda amane abotshwe ngomgqibelo eVictoria Falls avalelwa impela viki yonke akhululwe namhla ngomthethwandaba kamantshi eVictoria Falls ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule imali yesibambiso. Abane laba babalisa uMeli Dube obutholezwe nyathi uNtombi yezansi Thozana lo Thulani Moyo bona abetheswa icala lokwephula umthetho wePhosa ngokwenza imihlangano eVictoria Falls bengela mvumo yamapholisa. Umnumzana Dube uNyathi loThozana bona bahlala kobulawayo njalo bahlawuliswe isibambiso se-$100 ngamunye. Kwathi uMoyo yena ohlala eVictoria Falls uhlawuliswe i-$50. Ukubotshwa kwabane laba kusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela amagqwetha abameli iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iCrisis in Zimbabwe Coalition kanye lezinye. Sixhume igqwetha umnumzana Lizwe Jamela.
Bethethi icala lokuthi kuthiwa bona bayenze umhlangano i-public meeting bengazisanga ama regulating authority ukuhambelana lelo mthetho othiwa wona i-Public Order and Security Act kumbe futhi iphosa ngamafitshane. So bebotshwa zakhele beqeda imigqizelo lesonto lokho bevalele emapholiseni e-Victoria Falls bathena besiye ecourt namuhla. Amagqeqeqa eZimbabwe layajoyina la sifikele ukuthi sibancedise. So bahambe ecourt namuhla bafika bethiwa hhayi bazathona isisu bhakalani bezathona isisu yabendlela ngekhaya.
Kuthiwa bephule iphi ingxenye yomthetho?
Kuthiwa khona bayephule i-section ethiwa yona ngu-section 25. I-section leyi ithi yona nxa amabandla ezemthethandaba kumbe ama-organization ayenza iindaba ze-politics nxa befuna ukuyenza ama-public meeting bayayenza ithiwa yi-notification kumbe futhi bayazisa i-regulating authority u-regulating authority abe ngumpolisa omelela i-district yendaba yona leyo okwenza khona umhlangano. So nasikhangela umhlangano leyo kuthiwa ise-Victoria Falls ona amapholisa yona bathi bona kumbe hhayi abantu bebulaagenda bayayikhethela isiqala lokuthi ithiwa bayenza i-public meeting bengatshelanga kumbe bengazaswanga ama-regulating authorities yona lawo okubhale phansi nge-section 25 wet.
Kabazange bahlukuluzwe yini?
Asihlanganana nombiko wokuthi bahlukuluziwe ngamapholisa ngoba thina vele sesizizimbiko okubotshwa kwabo vele sasithagijima ukuthi igqedeke khona e-police station yena yefike e-police station. So khonokho lakho kulakho ukuthi hhayi kulakho ukuthi amapholisa labo ngaze bebona igqede khona ukuthi becine sebehlukuluze umuntu bayakwazi labo into kayakhe bezivuleka amehlo endabeni zomthethwandaba ngoba uhlukuluza abantu akuzeze uzihambele nje kungakhulunywanga.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elisebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Akubizwazwayo lonyaka, iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Kusukisela ngolwesithathu mhla ka 15 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandlupe lezangikhathaze siphana amacebo. Sitsheleni indaba elifuna sizihluze ngokuzithumela i-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Inombolo njalo 1-202-465-0318 kanye la kufacebook page yethu yestudio 7.
Wo Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya ukuqhubeka kwengqabangqoza lokufuthelana ebandleni leMDCT. Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo usikhwica mfundo Paul Mavima uthi uzakhokhela iqula elizadingisisa ngodaba lokuthi kulaba balisi abaningi abangenelisi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele ezigabeni zeMatabeleland. Ababikwa kuyibo ababangela ukuthi abantwana ikakhulu abaqhuba imfundo ephansi bengaphumeleli ezifundweni zabo. Ababalisi abezombusazwe abalwela ilungelo loluntu kanye labantu makhaza sebekhulume ngazwilinye ngalolu daba njalo bagcizelela ukuthi ilizwe linanze indimi zonke ezikhulunywa elizweni ngokusemthethweni. Kubikwa kulezikolo eMatabeleland South ezifundisa ulimi lwesishona kuphela ngoba kungelaba balisi abangafundisa isiNdebele. Izikolo lezi zigoqela imthwakazi, impalawani, igwamanyanga, impopothi, lejabaja primary schools. Umnumzana Andrew Langa, omela insiza North edale ePhalamende ugcizelele lesehlakalo kodwa wathi indawo lezi ziseduzane leMberengwa lapho okuvele kukhulunywa ulimi lwesishona njalo lolimi lwesiNdebele lalo luyafundiswa. Asizweni umbono kamnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Yelele iqiniso ukuqhathekile ukuthi kube lendlela ukuthi abantwana abafundiswayo eMatabeleland bafundise ngaba ngama teachers akhuluma isiNdebele kahle. Ama offices amaningi akahulumende izibedlela ama police station zonke lezi ndawo zivele zilabantu abaningi abangazi ukukhuluma isiNdebele. Yikho kufanele ukuthi silandelele isicelo sombuso esishona indimi zonke ziqhakathekile ngazikhulunywe.
Khona lokho okwemahofisini kahulumende kungabe kukhathaza abantu abaningi ukuthi kukhulunywa ngolimi abangalizwisisi.
Uyabona vele abakomphakazi babevele bekhalakhala ngakho kusukela nakudala besithi khona ukuthi kuze abantu abangazwisi abangayenzisi isiNdebele indlela kamgabe yokuncindezela abantu beMatabeleland. Njengoba mina ngimuntu vele okukhuluma indimi zonke engxenye sokufanele ukuthi uhulumende abe le system ekhona indlela yokuthi nxa umntu edinga kumbe efundiswa umsebenzi wokuba ngumteacher kumbe ngunesi kumbe ngudoctor kumbe ngubani ozasebenza ku-public sector kabe ngumuntu ofunda isiNdebele lesishona, ukwenzela ukuthi kungakhanyi ukuthi sesifokukhalakhala nje sithi yokuncindezelwa. Ingxenye i-system yakhona ifanele ilungise iguqulwe.
Lokhu kungasebenza njengoba sibona i-constitution leyo isithi kule ndimi ezilitshumi lesithupha.
Ye, nxa kudinga ukuthi kube kudinge imali ukuthi umuntu wonke ofundisayo ahamba ku-teacher training kube le ndlela yokuthi afunde kumbe isiDonga kumbe isiZulu kumbe isiNdebele kumbe isiVenda, yeka kube khona ukwenzela ukuthi nxa kube kule school ezikolo kumbe amaklinika kumbe izihospital izibhedlela ezifuna abantu abakhuluma indimi kazibe khona. Kungenzeka kodwa kuzadinga ukuthi kube lezimali eziningi.
Uhulumende uthi ukuthi aqede lolu hlupho kwakhiwe amakolishi endaweni lezo okulo hlupho khona.
Iqiniso dade, amakolishi amatitshala maningi kakhulu. Hathi okungenziwa ukuthi nxa bethatha izifundi ama-teacher trainees ngaba bathathe bebele bebatshela ukuthi i-syllabus yethu ivame ukuthi nxa uzofundela ukuba ngu-teacher kuzafanele ufundele ukukhuluma isiNdebele lesishona lesiVenda kumbe lesiSonga. Kuye lokhu kwenzakala ngoba ukuthi sibe sakhala lezinto eziningi-ningi, hhayi imali yakhona vele kasilayo. I-infrastructure evele ikhona kayisetshenziswe ukuthi i-system yakhona umuntu ongena umsebenzi ongenayo umsebenzi afunde indimi ezintathu.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecobungula izombusazwe, ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Udaba lomdlali u-Oscar Pistorius ogijima ngenyawo zokuzibazela luqhubekele phambili lamhlanje emthethwandaba we-Pretoria ngemva kokuhlaba ikhefu okwenyanga yonke ukuze odokotela bahluzisise isimo sengqondo zakhe aze adubule intombi yakhe u-River Steenkamp nyakenye. Odokotela bathi u-Pistorius ngumuntu opheleleyo njalo akwenzayo wakwenza ezimisele. Oqale ukufakaza ngodokotela wakhe uGary Vesfield othe uPistorius wayengeke enelisa ukuhamba engela nyawo zokuzibazela. Omunye ophe ubufakazi ngu-Ivan Lim, ingcwethi kwezomsindo, othe kuyamangalisa ukuthi omakhelwane babengezwa ukumemeza okwenzakala endlini kaPistorius. Umahlulu Thokozile Msipha ulaye amapolisa ukuthi adinge intambo yefeni ebonakala kwezinye izithombe zokufakaza kodwa kwezinye ingabonakali. Lolu daba luzaqhubekela phambili kusasa.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singakaqhubekeli phambili ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngamalwe cacha esimuslim abedlulisa amalawulo babikwa behlasele izinkonzo emadolobheni ambalwa ngenyakatho kwele Nigeria kwafa abantu abangamachumi amabili lane. Ababone lokho kusenzakala eBono State bethesa abezomvikela umlando wokuba lesidensi ekubuyeni ukuzovikela abantu labo besatshelwe ngaso.
Abenhlanganiso yezisebenzi zemigodi kwele South Africa, Association of Mine Workers and Construction Union kanye le National Union of Metal Workers of South Africa bazise ukuthi amalunga enhlanganiso zabo azinkulungwane ezedlula amakhulu zizaqala ukukhalala umsebenzi kusasa zikhonona ngodaba lweholo.
Abezempilakahle sebekhuthaze abazali labondli babantwana ukuthi bananzelele ukudla okudliwayo njalo bakhuthaze abasakhulayo ukuphatheka kwezemidlalo lokuqinisa imizimba ngoba inhlolisiso eziyenzileyo iveza ukuthi iningi labantwana emadolobheni selizimuke okwedlulisa amalawulo okubabeka engozini yemikhuhlane etshiyeneyo. UNothando Spandau sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti enhlanganisweni ye-Heart Foundation of Zimbabwe zithi lanxa kulenani eliphezulu labantwana elingatholi ukudla okwakha umzimba okwaneleyo, sokulelinye iqembu labantwana elilenani elikhwelayo eselilohlupho lokuzimuka okungalungelanga impila kahle yabo ngenxa yokungadli ngendlela eqondileyo lokutshona lihlezi lingenzi lutho. Inhlanganiso le ithi phose amathumi ayisithupha ekhulwini, i-58% labantwana babanjwa umkhuhlane we-type 2 diabetes kuyabe kubangelwe ukukhuluphala kakhulu. Ithi lanxa iningi labantu abadala sebekhangela imizimba yabo, iningi labazali alinanzi imizimba yabantwana ngoba licabanga ukuthi akula ngozi ukukhuluphala kobuntwana kuyaphela lapho bekhula. Unkosikazi Memory Chabangu ongumzali uthi esikhathini esiningi abazali abazihluphi ngokuzimuka kwabantwana. Uthi kwesinye isikhathi bayabe becabanga ukuthi lufuzo nje, ikakhulu lapho umntwana ephuma emulini yabantu abazimukileyo, bakhohlwe ukuthi lanxa kunjalo kumele umntwana akhangelwe ngoba lokhu kuzala imikhuhlane. Wengeze esithi ngaphandle kwemikhuhlane, iningi lamankazana ligcina lisengozini yabesilisa abangaziphathanga, ababaqhweba becabanga ukuthi sebekhulile kanti zisisane nje ezinuka uchago emakhaleni.
Okunye njalo kuyabe kulufuzo ukuthi ufuzile vele uzalwa ebantwini abakhulu abalemzimba emkhulu. Abanye nxabe bangaba yizidudla besibancane, abantu babe assume ngathi abantu abakhulileyo labo sebenza izinto eziphezu kwabo.
Unkosazana Abigail Ndlovu ongumbalisi uthi ugatsha lwezemfundo luyayinanza impilakahle yabantwana, kungakho kuqakathekiswa hathi ukufunda kuphela kodwa lokuphatheka kwezemidlalo. Uthi bakhona abazali abacabanga ukuthi lokhu yikudlalisa isikhathi sabafundi, kodwa ingcwethi zithi umntwana olomzimba omlingeneyo njalo odla ukudla okufaneleyo uqhuba ngcono ezifundweni. Uthi ukunika umntwana amahola nje amalutshwane ngeviki ukuthi akhabe ibhola kumbe agijimisane labanye phandle kuyasiza ukwelula umzimba ukuze uthole impila kahle.
Indaba sengibuya nxa ukuthi labazali labo bengancedisa ukuthi abantwana kumele ba exercise in terms of ukuthi bathole isikhathi sokuhamba hamba, bethunywa behamba bengayenzelwa konke ngumama umbe ngosisi ezindlini. Labantwana bathunywe bathole futhi njalo lesikhathi sokudlala ukwenzeka ukuthi imizimba yabo ihlala ilingene bengabantwana.
Unkosikazi Nomathemba Mguni oyisakhamuzi uthi iningi labazali yaliselaso isikhathi sokukhangela abantwana ngenxa yempilo yakulezi nsuku. Uthi njalo iningi labazali elakhula lihlupheka licabanga ukuthi ukuthengela abantwana ukudla okumnandi okuzimukisayo yikho kutshengisa uthando, lingazi ukuthi yikubulala abantwana. Wengeze esithi impilo ephilwa ngabantwana kulezi nsuku ayifani leyayizolo, okokutshona kudlalwa umatshayana ezitaladeni ngoba namhla abazali abasathembi muntu, kungakho bakhuthaza abantwana ukutshona ezindlini kubomabonakude lakuma-computer games okubalimazayo.
Okubangela abantwana ukuthi bebe yizidudla these days mbona yikubukela i-TV betshona behlezi, from bevuka bahlezi phambi kwe-TV basukuma nxa besiyakudla. Akulanto udala babe sasidlala kumatshayana, khathesi abantwana abasakujayelanga sebetshona phambi kwama-TV lama-laptop.
Ingcwethi kwezempilakahle umnumzana uyapho khuphe laye ugcizelele udaba lokudla okuphiwa ontanga kulezi nsuku. Uthi udubo olukhona ikakhulu emadolobheni ngolokuthi abazali sebajayela ukudla kwakulezi nsuku okugcwele amafutha lethukela, bakhohlwa ngokwesintu okuyikho kulakho ukwakha umzimba ngendlela kungazimukisi okwedlulisa amalawulo. Uthi osomabhizimisi bakulezi insuku bagijimisa imali, kungakho uthola inkukhu sezinikwa ukudla okuzikhulisa ngamaviki amalutshwane nje bese zithengiswa, osokwenza labantu abazidlayo bakhule ngalolu hlobo. Uthi abazali kumele bajwayeze abantwana umkhuba wokudla imibhida, izithelo kanye lokudla kwesintu ngoba indlela okulinywa ngayo akufakwa imithi eminingi engaqondanga. Uqhubeke sithi kumele abazali bananzelele ukuthi inani labantu elihlaselwa ngumkhuhlane wethukela, i-high blood pressure kanye leminye etshiyeneyo ehlasela inhliziyo liyalikhwela ebantwaneni abalemizimba emikhulu.
Sitshona sibhoda ngezimota and yethu ukudla esesikudla soku-even worse kulalokhu obekudliwa ngaleziyana izikhathi zakudala. So uyafica ukuthi kuyadingakala kakhulu ukuthi abantu abaningi baluze i-weight ngoba imkhuhlane eminingi iza ngokudla ukudla yikho kwelaphayo yikho ukuqinisa umuntu
Ingcweti kwezempila kahle zithi lanxa ukukhuluphala kungakabi ingozi ememetheka elizweni lonke, inhlolisiso esithe yenziwa emhlabeni jikelele. Iveza ukuthi nxa abantwana bengafundiswanga ukudla ngendlela eqondileyo, lokuphatheka kwezemidlalo, lokwelula imizimba, lokhu kuyaba ingozi enkulu ngeminyaka engamathumi amabili azayo. Ingcweti lezi zithi njalo kunzima ukuthi umntwana ovele engafundanga kunanza isisindo somzimba wakhe esakhula, aqale esekhulile. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingunothando Spanda.
Balandeli bengoqo sokwisikhathi senu sikhangela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhubekayo kwele Brazil. Iqembu leNigeria seliphumele kule midlalo ngemva kokunqotshwa liqembu leFrance nge-2-0. Sibuyele ngasekhaya kumidlalo yePremier Soccer League iqembu leHighlanders selihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lihlezi esiqongweni sengalane lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24 ukuthi endaweni yesibili kuhlezi iqembu leDynamos lona elilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi kundawo yesithathu. Elecapes United omabili lawa maqembu ele miklomelo ngamashumi amabili lane 23. Iqembu ebelikhokhela ensukwini ezedluleyo lewange lihlezi kundawo yesine lile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leHawman elikundawo yesihlanu. Endaweni yesithupha kule qembu leZPC Kariba lona elile miklomelo ngamashumi amabili lanye ukuthi ngemva kwalo kule qembu leChicken Inn elile miklomelo ngamashumi amabili. Kundawo yethuba mune mbili kule qembu leShabani Mine elile miklomelo elichumi lathuba mune munye. Lona lilandelwa ngele FC Platinum elile miklomelo elichumi lathuba mune mbili. Iqembu leBuffaloes lihlezi zikwindawo yechumi lile miklomelo elichumi lesikhombisa ukuthi ngemva kwalo kule qembu leChapungu elile miklomelo elichumi lanhlanu. Endaweni yechumi lathuba mune mbili kule qembu leBantu Rovers elile miklomelo elichumi lantathu njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leTriangle. Iqembu leBlack Rhinos likwindawo yechumi lane njalo lile miklomelo elichumi lambili. Ngaphansi kwalo kule qembu leHarare City elile miklomelo elichumi lanye. Ikanti iqembu elijeke amanye emsileni wengalane ngeleTshiretzi elile miklomelo yisikhombisa kuphela. Ngolunye njalo udaba olumelana lomdlalo wenguqu amaqembu amela amazwe athi eleNigeria kanye leAlgeria yiwo asethwele amathemba ezwekazi lase-Afrika kumncintiswano wezwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni leBrazil kulezi nsuku. INigeria leAlgeria yiwo aphumelele ukuphuma kwisigaba sezibaya kumncintiswano lo kwathi amanye amazwe amathathu lawa abemele izwekazi leAfrika kulimidlalo athi iGhana, iCote d'Ivoire kanye leCameroon abhekise amabombo aphindela ekhaya. Namhla-ke emdlalweni wantambama iqembu leNigeria lidibane leFrance ukuthi emdlalweni ozakuba sebusuku ngehola lechumi iAlgeria izadibana leGermany. Amaqembu asefinyelele kusigaba sequarterfinal ngathi eleBrazil, eleNetherlands, eleColombia kanye leCosta Rica. Kusasa ngosuku lwakuqala olwenyanga kaNtulikazi iqembu leArgentina lizanqikelana leSwitzerland ukuthi iBelgium izadlala leUnited States of America ukuthi imidlalo yesigaba sequarterfinal izaqala mhlazine kunyanga kaNtulikazi. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni weRugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalichumi lanhlanu liqale kuhle umkhankaso walo ukuyaphatheka kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ozayo ngokunqoba elikwenzele eMadagascar nge-57-22 ngomgqibelo khona le Madagascar. Iqembu leZimbabwe lizadlala leqembu leNamibia ngolwesithathu libe selidlala umdlalo walo wokugcina ngensonto lapho elizanqikelana khona leqembu leKenya. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lizaphakamisa inkezo ye-Africa Cup liphinde njalo.